eZimbabwe kule nto uthi ayinaso iphosa efana le health insurance ngoba yona ijona wonke umuntu osebenzayo kumele abhadale imali ukuze athole i-benefit yena leyo. Kodwa-ke abangasebenziyo labantu abasebenzayo umthetho lo awulawo amandla ukuthi khona abantu bakhiphe leyo mali. Kodwa-ke mina ngoma umbono i-health insurance yinto enhle. Kodwa-ke iZimbabwe mbona zami zisasekhathana mbijana sokuthi khona ingakhava wonke umuntu ngoba i-economy ayikakwazi ukuthi ingakusustaina lokho. But on principles kuyinto enhle sibili ngoba umuntu abona njalo umuntu wonke ulelungelo lokuba lempilo enhle. Umuntu wonke ulelungelo lokuthi khona nxa egula athole ukwelashwa. Nxa umuntu angatholanga into yokuthi alashwe mahara. Bona zani kuyafekta impilo yabantu. That's why uzabona abantu abaningi besifa ngoba akula care. Ngakho ngikho sithi mina i-health care in principle kuyinto enhle. Kodwa-ke bona zani kumele imanejwe ngendlela efaneleyo ukuthi khona one ngubani kathi ngoba akula nto ephokubuya mahara. Nxa kuthiwa i-health care umuntu okumele athole kulokuthi imizi kulo muntu obhadalayo ngubani ozabe ebhadala ikakhulu eZimbabwe lapho i-unemployment rate so high. Uthi mizi balutshana abantu abangasustain abantu abaningi. Bona kuzani lapho kule nkinga khona.
Ebantwini abangasebenziyo pho-ke ungaya esibhedlela kumbe ungagula kwenzakalani?
Kulapho kule nkinga khona abantu abaningi. Awula free care abantu babhadala. Egula inje so sembole mina nezihlobo zami ezingu-2 wacele besifa. Bekuthiwa bebhadala izimali. Abantu bacele bebhadala ihlobo. Ngakho-ke akula free health care eZimbabwe. Kuyabhadalwa. Ngakho-ke lo-ke ongalasihlobo sokuthi simbhadalele uzaphila njani lo muntu. Uthi uzagcina esifa. Inkosi ithi mina impilo ililungelo lomuntu. Ngakho-ke uhulumende kukhanyazani ngabe nguyomela ongenelayo kuze kufike isikhathi lapho ukuthi khona abantu abaningi bakwanisa ukuthi bazibhadalele. But nxa abantu bengasebenzi bazazibhadalela njani ngoba iludubo lapho olukhona ukuthi abantu abaningi abasebenzi abaku-informal employment. Asithi abantu abatshona bedengisa amatamatisi, abantu abatshona bedengisa imbhida ngabantu kumele baphile. Kodwa-ke lalo olukhavadi bhalelathi nasa engikhuluma ngayo